siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 12 kumbimbitho 2022 igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
emadala ikola pestelo khona ngo4pm kubana irally etafala ngiye phambili bazasipha impendulo phambili okungayo ukuthi iyabe ingasela ncedo.
Amapolisa avimbe umkhokeli webandla le-TCCC umnumzana Nelson Chamisa ukwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho eMarondera namuhla.
Njengebandla elibushayo siyala uDlakela, kodwa siyalubona uDlakela luyenzakala.
Umgcinisihlalo wezanu PF unkosikazi oPhamuchinguri kaShiri ube lo wakhe umhlangano eKaroyi lapho atshele abalandeli bebandla lakhe ukuthi bengalokothi bavotele ibandla likaChamisa lona athi ngelabathengisi. Silazo ezemaphandleni ezabesifazana kanye lohlelo liphuma lendaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa alise umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa ukwenza umhlangano wakhe wokukhankasela ukhetho eMarondera namuhla. Abalandeli baleli bandla bebephume ngobunengi kodwa bathe befika enkundleni yerudaka lapho bekumele kuqhutshelwe khona lumhlangano bathola amapolisa erayothi abehlome ngemibhobho, izamboko kanye lezinja evimbe intuba esithi akulamuntu ongenayo. UChamisa uzame ukukhulumisana lawo kodwa ajamile amxwayisa ukubana achithe abalandeli bakhe bebuyele emakhaya. Ukwenzile lokho uChamisa wabatshela abalandeli bakhe ukuthi kabalwi lamapholisa lanxanje evimbe umhlangano wabo. Ibandla le-TCCC like lagijimela enkantolo kamantshi kanye le-High Court kodwa alisitholanga isinqumo ebelisikhangelele. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi wethule umbiko enkundleni ye-Twitter esithi amabandla ezombusazwe kumele elandele umthetho we-Maintenance of Peace and Order Act ngaso sonke isikhathi nxa ezaba lemihlangano. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla likaChamisa umnumzana Gift Ostalosi Siziba yena othi baya phambili ngeminye imihlangano abayihlelileyo egoqela owe-Bedbridge kusasa.
Sapla emapoliseni basitshela ukuthi asifananga siqhubekele phambili ngendaba yokuthi abavumeli ikarali, sakhiphe ikarali. Baphenduka njalo besithi imopha ayisivumeli ukuthi sihlangane. Esikubona kuyinto erong sahamba emadale ngenxa yokuthi ngabantu abahlonipha amadale njalo bafuna ukuthula elizwe. Emadale yikho lapho esitshele khona ngo4pm ukubana irally etafala ngiye phambili bazasipha impendulo phambili okungayo ukuthi iyabe ingasela ncedo.
Kuliphathe njani lokho?
Emthethwandaba sikhambile ngenxa yokuthi sihlonipha imthethwandaba elizwe ukuze sitshengisele ukubana singabantu abafuna ukuzobusa elizwe ukuze liye phambili ukuze lithuthukele. Yikho sivume ukubana siye emthethwandaba njengabantu abahloniphayo imithetho yelizwe, kodwa kuyatshengisela sobala ukubana kuzaba yindaba eyinkinga unxa amakhothi eqhubeka phambili esenza njalo ukubana isho ama-political judgment ngenxa yokuthi thina siyahlonipha amadale, kodwa sikhangele ukuthi amadale engabi part and parcel of abantu esilwisana labo bezanupevu ngenxa yokuthi thina le zanupevu siyancintisana ukuze sibuse ilizwe.
Kusasa la kumalanga alandelayo siyazi ukuthi lile mihlangano endaweni ezitshiyeneyo. Iza kwenziwa yini leyo mihlangano kumbe sizabona livinjwa njalo ngamapolisa?
Siyaphambili ngemhlangano kusasa sabe se-Bedbridge, isuke e-Bedbridge se-Cholocho, Cholocho Binga. Asisoze samiswa izanupevu kwenza imihlangano ngenxa yokuthi thina esikufunayo kubana izanupevu iphume embusweni ngendlela esemthethweni, indlela yama-election. So asicabanga ukuthi izanupevu nxa bafuna ukubana thina sekampeni abamise ukhetho ngenxa yokuthi ukhetho luhamba lamakampeni amakampeni yiyo asemthethweni ukubana abantu beyazakale kuZulu so asoze samiswa iZANU-PF ngenxa yokuthi iZANU-PF ayisoze yaba lo mthetho on its own so kufanele ukuthi thina njengebandla ikosi asoze samiswa iZANU siyaphambili abantu bethu fanele bekwasizimisele ngenxa yokuthi bazabulala ababulali ngenxa yokuthi bazabopha babophe ngenxa yokuthi esikwenzayo kusemthethweni siyinhlanganiso esemthethweni enakekelwa ngumthetho welizwe njengayo iZANU-PF.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziba ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Kusenjalo umgcini sihlalo weZANU-PF unkosikazi Opha Motsinguri Kashiri ubelo wakhe umhlangano wokukhankasela ukhetho eKaroi ekhululekile engaphanjaniswa ngamapholisa. Umotsinguri utshele abalandeli beZANU-PF ukuthi bevotele ibandla lakhe hatshi elikaJamisa lona athi ngelabathengisi. Uthe njalo ufuna ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 yesine ukuze enganyenyelwa yilo mkhuhlane ngoba efuna ukuphila okwesikhathi eside ukuze evimbe ibandla likaJamisa ukungena embusweni. Sibuze ilunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma ukuthi uthini ngokuvinjwa komhlangano kaJamisa ngamapholisa.
Into one kumele ngitshele yona, amapholisa kasiyo ZANU-PF, amapholisa lugatsha lukahulumeni. And leyo into abayizilelwe yinto embi eluhlaza. Mina njengomunye wabalandeli bebandla leZANU-PF ngiyakukhondema ngoba lona babaliselani sokwenza ngathi akumbe sebenza inyamazane esize sabayo. Asibe sabi thina abakaJamisa, sibabelele bekuthi kungabuya ukhetho sibadle sibatshenze ukuthi hhayi ngedemokrasi sikhona. So amapholisa lawo ukuthi bakuthatha ngabi khonoko ngezinye indlela yibo abanye bangikhona abasebenza ukuthi bona kungcoliswe ibizwe likamongameli wethu ubaba uMnangagwa, kungcoliswe futhi lebizwe leZANU-PF. It is not ZANU-PF into ebona yira lena ingenzakali, yibo abazenzele kokubana ngokubona kwabo. But mina ngibona ngantwa, when we're coming towards a phase like this election ebuyayo, why do you stop abantu ukuthi bekhankasa? Ngoba umongameli uthe yena we want this to be a free and fair election elako konke okutshengisela kuyona kuhamba kuhle. Njalo izolo ekhuluma lama-ambassadors amazwe achiyechiyeneyo, ukukhulumela kona wazi wathi kona la ma-ambassadors siyafisa ukuthi kona libe khona li-observe kodwa lilandele imithetho yelizwe ukuthi libe accredited. So labo futhi abebandla likaJamisa, I hope balandela imithetho yonke ekwenzelwe nabo babe le mvumo ukuthi benze lawo marareni. If they do that and amapholisa abelokhu esala, kuthi amapholisa lawa they are counter revolutionary, they are counter ispirit sikababa upresident wethu uMnangagwa esokuthi khona kube lokuthula njalo ama-election abe free and fair.
Umongameli Mnangagwa sesike samuzwa xwayisa ukuthi abantu bakhankase ngokuthula, kodwa lanxa kunjalo sesike sabona kusiba lodlakela kuhlaselwa ikakhulu abebandla likaJamisa. Uthini ngalokho?
Well, khonoko kusuka kuhluphe kakhulu ngoba njengebandla elibusayo siyala udlakela, kodwa siyalubona udlakela lwenzakala. Siyeza ukuthi abanye kuthiwa hhayi ngabethu abeZANU-PF uphume futhi kwezindawo kuthiwana hhayi nabakhona ngale abaplantiweyo ukuthi benze khonoko, kodwa futhi ukubona hhayi konke isikhathi ngabanye bethu abangosanqondo abangafuni ukulandela umthetho, abangafuni ukulandela izixwayiso ezivela kubaphathi bethu, ngithobela umongameli nabasekeli bakhe behambe bekhuma ngokuthi kona ukuthula bakithi, kodwa uthole kulo munye umuntu yena uzenzela okwakhe. Phela kuyatholakala khona kwana even emulini.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga leZANU-PF. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abane nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amahlanu 521 belomkhuhlane lo. Abangamachumi ayisithupha lantathu babo 63 ngabantwana besikolo. Bonke abaphethwe ilomkhuhlane sikhuluma nje bedlula inkulungwane ezinhlanu 5219 kuthi asebebhubhile bangu 5412. Kweze maphandleni isivande sokulima ngokuthelezela eseguyu chelesa irrigation scheme sesivuselelwe ngoncedo oluvele kunhlanganiso ye-International Fund for Agricultural Development. Izakhamizi zithi lokhu kuzipha ikhono lokuxotsha umangoye eziko lonyaka njengoba izulu lingananga kuhle. Kubika uAlbertincube.
Isivandelesi sesileminyaka phose emihlanu singalinywa ngemva kokuba inkampani ezesa ivale amandla kagesi kule ndawo ngenxa yesikwelele esesifuna sisebenza imbiza amasikalaantezinezifuyo besithala indawo engo kodwa konke lokhu sokulungisiwe. Omunye wabalimi kulesi sivande umnumzana Ernest Mpofu uthi kubalulekile esabelweni sezansi emandebeleni ukuthi kube le nhlelo zokulima ngokuthelezela ngoba izulu lihlezi lisilela esikhathini esiningi.
Sikubona kuqathe kakhulu ngoba asikhangeli phezulu, siyalima lanxa ilanga lishisa, lanxa kunjani, lanxa kuqanda. Sibona kuqathe kakhulu sithi sithelezele kulo khaya phezulu. Inhlelo zokuthelezela ngithi lapha eMathebeleni South ziqathe kokudlulisilela.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Makara Dube uthi loba sebeqalile ukulima wesabela ukuthi kuzafika isikhathi lapho abazahlutshwa ngamagetsi okupompa amanzi njengoba eke yavalwa nje ngenxa yesikwelete.
Amanzi ayesishotile singakwazi kwakade sigaka sishotile. Kukange kwilezuru mpombi zihamba kahle siyadora sibili ukudla sizosisapraya abanye babuye bazothenga khona.
Ukunqineka kwamadube kugcizelelwe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabalimi beguyu umnumzana Gifford Moyo.
Isasebenza le irrigation scheme since from 1995 yayisenza kuhle kakhulu. Iqalisa ukuba lo isigaba nesigaba ngenxa yokuthi kwesikhathi izisa isiswelakala. Yikho lakathe sibesicela kakhulu ukuthi ngabe kuthiwa izithunywa zikahulumende lezi ngendlela engizithatha ngayo ziyaqinisa ukuthi ubudlelwano bethu lezisa benze kahle because nxakathe silima i-32 hectares kade singasokubala ama-84 hectares which means siza kuba lobunzima obukhulu kakhulu nxa izisa iswelakala.
Inhlanganiso ye-International Fund for Agricultural Development, IFAD, ivuselele isifundo lesi isebenzelana logatsha lukarhulumente olwe-agritex phansi kohlelo lwe-smallholder irrigation revitalization program. Umqondisi we-IFAD unkosikazi Joanna Kentaranta uthi abalimi sekumele basebenzise indlela zesimanjemanje zokulima ukuze benqobe ukuguquka komkhathi okwehlisa isifuno i-climate change.
We have been driving around here in this area and this everything is extremely dry.
Ekubhodeni wethu lapha sinanzelele ukuthi kuwomile kakhulu. Ukuswelakala kwezulu lokhu kuphazamise ukukhula kwezilimo kukanti lezifuyo zizaswela
amanzi.
Ukhansila kaward 14 umnumzana Finas Maphosa uthi izakhamizi zingasebenza nzima indlala sezizayizwela kubomakhelwane.
Kuyasijabulisa kakhulu ngoba sesibona ukuthi definitely impilo yethu iyatshintsha okwathe sibili khona kele kubonayo sibili hayi kuyasijabulisa kakhulu and sokulapho kulokubelo khona okungancedakala okungenza ukuthi abantu mhlawumbe baphile.
Lanxa isivande lesi siyi-84 hectares balutshwana abalimayo kwamanje. Ngaphandle kokuthuthukisa isivande seguyu i-IFAD incedise njalo abafuyi benkukhu lembuzi emakhaya ngokubanikeza izifuyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseguyu eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana belami uSthandekile Mhlanga. Namhlanje sihlaziya izehlakalo zodlakela eziqhamukayo elizweni kwezombusazwe kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections. Sixoxa loNkosazana Justina Mokoko, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project elwela ilungelo loluntu, eqhuba uphenyo lokwenzakala elizweni ibisiveza impumela. Siqale ngokumbuza ukuthi phakathi kokudingisisa kwabo lukhona yini udlakela oluqondiswe kwabesifazana, abantwana lasebeluphele okuthiwa ngesiNgisi ngama-vulnerable groups.
Ngizangale olokhuzwe ekhanda ngento eshap yabona ingqamu waphuma ukuthi ngumjathi bizo lakhe waphuma igazi lili lokhuza emehlweni yakhe. Ngasikhangela njalo udlakela olwenzakale eqhekhwe lapho kufe khona uMboneni. Ngiyabona liyakubona lana ukuthi kuthi uMboneni uchiye umntwana oyinkazana. Lo mntwana uvuke kasela baba ngenxa yodlakela. Asikhangeleli abatshaywa ngamatshe kuphela kulolu dlakela. Baningi abagcina sebephathelane lodlakela loni lolu. Ukufana labazali bakaMboneni bebingekho kurayi, kodwa labo sebebanjwe ludlakela lona lolu lwenzekele ikhwekhwe. So izinto zona lezi esizikhangeleleyo ukuthi izinto eziphatha abantu abaningi, okungaba ngabantu abadala, okungaba ngabantwana abangamankazana kumbe abantwana abasakhulayo.
Inhlanganiso yakho nxa isiveze lezi izehlakalo, iwaphi amanye amanyathelo ayathathayo? Libona ingani kuyasiza yini ukuthi kuqede lolu dlakela?
Esikwenzayo yikuthi sisebenzelana lenhlanganiso ezifana leZimbabwe Human Rights Commission, lapho esihambisa khona ukuthi lokhu yikho kwenzakale kulindawo. Kwezinye izikhathi bayasincedisa nxa indleko zakhona zokuthi bancede ababi bephulelwe ilungelo labo. Njalo nxa kulabalimeleyo siyabahambisa njalo ukuthi benelise ukuthi belatshwe. Nxa kukhona abafuna ukuhambisa indaba zabo kumthethwandaba, silakho njalo ukuthi sibancedise ukuthi bathole amagqwetha azakwenza ukuthi indaba zabo zihanjiswe kudale lomthethwandaba ukwenzela ukuthi amalungelo abo ahlonitshwe.
Liyafinyelela yini ukuthi lixoxisane labezombusazwe, uhulumende kumbe amapholisi, kumbe hayo kwenu kuphelela khonapho?
Siyafuna kakhulu ukuthi sixoxisane lamapholisi kukhetho luka-2018. Bese lo budlelwane obuhle kakhulu le-National Elections Command yamapholisi. Kodwa kwathi kudlula ukhetho, ubudlelwane bona lo baphela. Asazi ukuthi kuqedwe yikwini. Bese sithi singabhala incwadi, akulophendula iincwadi zethu. Sikhangelele nje ngoba amapholisa nxa sikhangele kusekelo sombuso, balomlando omkhulu kakhulu ukuthi balondoloze ilungelo loluntu. Sikhangelele ukuthi basebenzelane nathi. Siyasikhathazeki ukuthi baya kuphela elilodwa bengakhangisi amanye amacele lapho kokulezizalwane zelizwe.
Leyo bekuyingxoxolo Nkosazana Justina Mokoko, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project. Asidibaneni njalo kuhlelo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSthandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sthandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
lingali tshona njani izilukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngo Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sibhoxa lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu wena ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu bezigaba zemandebeleni bengabhalisi ngobunengi ukuyavota
abantu bemathebelelendi balenkinga yokuthi i-election ayisela meaning kubo in terms of ukuletha ukuphila lokudla okuyikho abantu abakudingayo empilweni kukabili-ke isizathu sikabili esokuthi abantu bangadingi ukuvota right uregister ukuvota kulalaba aba-actively involved in this don't because siyakubona thina masibe ukuthi abantu laba bakhetha a few individuals emathebeleland ababafaka kuma positions of influence both ZANU-PF CCC and to a some extent even ZAPU and other small parties so iparty le encane le okuthiwa yi-MRP ibisibonisa abantu nabanye ama individuals ukuthi why wasting your time lidingela abantu imisebenzi laba abasetshenziswa njengabo deputy at the end of the makuthiwa wavotwa nothing happens kuthi umgwaqo wetsholotshu yesabe kusuyisichibi nje weplan through the mail akula umuntu ozihluphayo ngokuthi kulungiswe indaba zeMathebeleland abantu beMathebeleland imisebenzi yabo ithethwe ngabantu beMashonaland and so on bakithi ngabantu beMNP bebanga imsindo bese manje why ukhasha abantu laba lalapha lalapha okwesibili njengoba nitheka ukabili yilabo nje abazicabangela ukudla ukuthi mangishuka lapha kuthiwa angiregister ukuvote ngiregisterelani ngoba mina ngithengisa amatamatisi ami la i-20 minutes ingekho mina sengiqalisa ukubhala amaphepha ngiyavota amatamatisi ami abengathengwanga ukuvota kunginikezi mali akunginikezi isinkwa akunginikezi noma izuka so bazitshela nje ukuthi we have to look for i-life nokudla so into yakhona ikabili njengoba ngishilo
khona okungabakhuthaza ukuthi bayevota asithi kutholakale umkhokheli osuka esigabeni semandebeleni bengayamvotela yini abantu nxa umkhokheli nalo engabe khokhela ibandla elinjengele CCC kumbe yona iZANU-PF
angkholwa ukuthi just by changing ukuthi kube ngumuntu weMathebeleland osekhokhela i-CCC kungayenza ukuthi abantu beMathebeleland bese bevote abantu beMathebeleland bakantshiwe izandla lezi azisakhona ukuphakama ngenxa ye-experience yabo kunezinto okufuze eziningi okufuze ezitshintshe hhayi ukuthi kuthiwe nje namhlanje solo umuntu weMathebeleland ubhekana i-CCC abantu beMathebeleland baba bezobakwazi ukuthi laba kudlalisa isikhathi i-example enkulu ngunkosana Moyo olishona according to isintu ngoba isintu sithi uba umzali wakho ngubaba wakho angini kodwa uthe mayethu uyeza uzovotelwa abantu abaningi bathi abasishonele ispecial bathi lindebelele ngunkosana shone nakula nkosana emashonaleni so bayali ukumvotela abantu beMathebeleland sebafike epointini where even if ufake indebele bayekele ukulivotela bekwazi ukuthi we are wasting our time if sisithi sivotela lowo muntu ngoba in every other corner of iZimbabwe abasoze bamvotele ngoba besazi ukuthi we are wasting our time abagcina bengavoteli labakibo lezap bagcina bethi kanti badlaliselana isikhathi into leyo ehlula uJoshua Nkomo le so nazitshelise lingavotela emarondera leli evumba amarambi afungwa so babhizi nje bazibhela impilo zabo abanye benza naleyi active resistance we are not going to participate that's what happens in Matibeleland so ukuthi ungatshintshwa nje ukutshintsha igama kuthiwe sokulokhuphe osengumphokeli we-CCC as long as uchamise engasukuma ngathi sesisupport ukhuphe ngoba ngithi uchamise uthi ebona ukuthi sokungena ukhuphe wasuke warebel against ukhuphe babhekile abantu beMathebeleland babona ukuthi nje abantu ababasetshenziswa kuthiwa bona oyale hayi bade wathi sithengise amatamatiseli so into engabakhuthaza yi-overhaul ukutshintshwa totally kwe-attitude yabantu beMathebeleland baqale manje ukucabanga kahla kube nomkhokheli omutsha ozokhokhela iZimbabwe babona ukuthi i-attitude yabantu le isitshintshile otherwise without that village abantu beMathebeleland basarendile abaningi bangkhona abaningi they are actively involved in resisting bayala ukuvota for those two different reasons that I've given
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga ngiyavalelisa futhi ngivalelisa ngokukholwa ukuthi mhlawumbe izinto zingakhona ukuthi nje eZimbabwe but kuyabe kuyinkalakatha yomsebenzi ekufuze wenziwe wonke umuntu abantu bantshintshe i-attitude yabo i-America ithe mayisenkalakatheni yenkinga yavotela umuntu omnyama olegazi lomuntu omnyama ngoba base bephakathi kwenkinga ama-Republicans sebajikele ezinsini ezinzima kabo
lo-ke bekungumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilani
siyabonga Chris Sizigqibe ezo suku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu likamasikandi eligxile kwezokholo ele abagcini bemfihlakalo. Leli qembu litabuka enkayi kodwa licula likwele South Africa. Idlalante leli lilengoma ezilichumi njalo isihloko salo sithi umhlaba wethu. Nangu umholi weqembu.
Obingelelayo uMartin Mpandla ozalwa enkayi esigabeni sasemthoniselwa. Sinonyaka lona unyaka wesibili sisungulile iqembu labagcini bemfihlakalo sinama album angu 2.
Ingoma ezikuleli dlalante sigoqela ethi sengiyamethemba. Uthando ndodana yami kanye lale ethi
selungisise mama.
Litholakala njani idlalate Mpandla?
Abangathanda ukuthenga ingoma zethu bangathola kule number 0835946046. Angiphinde 0835946046. Nabo-email abagcini@gmail.com nabo-Facebook page abagcini bemfihlakalo band.
Abalandeli ubatshela wapha amazwi?
Engakucela nje ukushiya kubalandeli ukuthi sacela i-support njalo sisethembisa siliqembu labagcini bemfihlakalo ukuthi sizobanikeza umsebenzi omuhle onenhlonipho onothando nenduduzo nemvuselelo. Sibonga kakhulu.
Uphuma ke enkundleni uMartin Mpandla leqembu lakhe le abagcini bemfihlakalo ngale ethi lingo ma.
Usomini umfana omncane odlula behlele yimi udlala ibuzo usompisi isagila mfana wami ngisingeke siwe phansi phansi kwela kithi lasenka ngezwa umkhulu wami ngithi sozwakala mfana wami sesizwakala kulele likamthaniya iphimbele ihle elincane elizwakalise kuzo zonke izizwe zonkana qhamuke mfana wami kwaxuphuzela izisa amadoda lingabe sewesewizile yini. Usomini umfana omncane mfana wami ongathi ungambuka ungazume zisho kanjani umngane wami ngivuquza njalo lungi phuqusisa phezulu ulazo zinje iphezulu phezulu bezinye uze
Sunga madoda bacula ke kamnandi lapho abagcine bemfihlakalo besivalela uhlelo lwethu. Sizigqibe ngebezihamba phambili. Amapolisa e-Riot avimbe umkhokheli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa ukwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho eMarondera namuhla. Kodwa umgcinisihlalo weZanu PF unkosikazi oPamuchinguri Gashiri ubelo wakhe umhlangano eKaroyi lapho waxwayise abasekeli bebandla lakhe ukuthi bengalokothi bavotele uChamisa ngoba ibandla lakhe lingelabathengisi. Kwanele Mthwakazi, asibeni sonke kweza kusihlwa njalo kusasa. Yimi uNtungameli Nkomo.